ekuqalisweni kwama flats lawo eqalisa mine mine ndibona sibili izinto zihamba zisiyafika njalo silandele sibuze ngoba abantu aba-affectiwe kumele kunanzelele ukuthi khona ngabazalwane bethu kube ngasomamemba i-church lampa ngama-members amanye ama-churches
kodwa imigwaqo ibili ivumela yini abanye bathi imigwaqo ayivumi
oh ya imigwaqo ekuqalisweni ibisala kulamadoda lapha lemoto ezingane izindole laba be-doctor without borders imoto zabo yizakade zisemele ukuyafika but ekugcineni ngapha kube sekufikeke kunyaka ephelele sike sasebenzisele kakhulu 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 ngiswathela abantu izindlini le-IOM international of migration zethi singabe lesifike ku-DA u-DA kuyaphuma vele amanye ama-members engu-202 kuhlangane lami sike sesihamba siyafika ku-sport bakungadinga ukuthi sihambe sonke kodwa nxa sesiyakwenza lokhuyana okuthiwa i-assessment i-assessment iyadinga ukuthi isindiprotection yini ihambe yonke iyebonakala okuleyo ndawo list elizabe seliyicollectile kumele ibuye ku-committee ku-DA u-DA e-approve labantu abazabe bezancediswa u-DA as a chairman ndeko kumele approve ilisti leyani ukuthi sifo shuwa laba bantu kuqakathekile ukuthi bencediswe ngalokhu lalokhu kumbe benzelwe lokhu lalokhuyana why sikutsho lokhu sikusenzela phela usponsor phela kumele ethole lapha okusayine khona i-15 ukwenzela ukuthi beqhubeke phela nencedisa nxa isponsor singasatholanga lapha okusayine khona i-15 kuyafanana lokuthi umfundisi uDube ngafika eBulawayo kumbe efike eHarare ethole umuntu ofuna ukuncedisa abantu labana nxa kungadingi ukuthi besayine ngiyakukholisela emzini wami so ngingafonela lobhishopu wami ubhishopu wami umtshele wathi sebekele ahlala phansi khonale kumithini so kumele sithole olunye uncedo oluzabuya kulabana abantu kakuyenzi ukuthi khona ngizisarende ngoba kuyabe kumele ngibefika kusipoti kubonakale ukuthi khona basayinile abantu labana kwenza ukuthi ngithathe phela lapha abasayine khona ngibisele emuva kwenza ukuthi usizo luqhubeke lusiya phambili asoze ngitho okuningi ngalezi nhlanganiso ezisuka zithiye ukuthi babe bevumeleneni ngoba sonke isikhathi mina kanyibi khona ngiyonke ngihlala ngibhizi kakhulu
usizo lukhanya luyeza ngamandla na ebantwini abasetsholotsho abaswele ukudla le mpahla zokugqoka
hayi kathi ukudla kathi ngingaswele ngoba khathesi ngingaxoxa nobishop ukuthi no yazi sengani kule duplication ukudla sekubuya kakhulu izigogo sezibuya kakhulu kungani labo khona ngani nxa bethe bahlala kwi-executive ngale Harare ubishop wami ukuthi beke bekhulume ngokuthi sizame i-shelter abantu ababebe le-shelter wasethi ano ngizakuza kuphothela namhlanje ngilishiwa abakhona ngale Harare kumithini okuthi kuzama kane nje just i-shelter abantu ababebe ku-shelter ngoba ukube sibanika ukudla lezigqoko behlezi phandle hayi kakumithi.